sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesusungule oka 2025.
Ama sanctions lawo okwenza ukuthi bebe lokho bewafakile bengawakhiphi ukuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba umdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi bulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kampandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina, kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. Owe 9th Forum on China-Africa Cooperation, umongameli Emmerson Mnangagwa, waxoxisana lomunye wakhe umongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina, athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaqelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusizwa khonoko ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele le trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe litshe elimhlophe lanothwa yiquartz senze ulutho ngalo. Le America le Britain, wonke umuntu ofuna ukudlala leZimbabwe kulento ayifunayo, thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe.
Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. Umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwane ezande ukusayinwa nguhulumente.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lati esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silokudlelwana obunjalo leChina kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama big countries ku-Asian continent. Yikho ke mbalise iRussia ngabalisa leChina.
ZiMbabwe lajanqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance ele South Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu batshengiselwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njalo yipi iahambe emapolisini ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo leSADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amadomo kulo omanyano.
Kathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development bika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu, amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa ummeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azitheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela lamankampani athile ngezizathu ezimqoka, njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube, umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions. Babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe, njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula, eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi eleMelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwachiwo ngumongameli Mnangagwa isithe leZambia lilobungane leZimbabwe leRussia, njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union leMelika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela eleMozambique leZambia leBotswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Yeah, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ngokuswelakala kwemsebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abantu ukubona hayi akulokhu khona le msebenzi kayikho. So it's a clear indication into 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at the record of my newspaper and all. Kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe owakathesi angazi ukuthi singawubi kanjani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue misgovernance. Okufunakalayo nje ukutshintsha abakhokheli khona siyathola indlela engcono o abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi ngoba nje ubabone ukuthi vini bakhweze leminyaka yokubuya kupentshini utshengisela ukuthi abafungi uvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi bafuke ukontinua besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akulala ukuzatshintsha kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, ikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Ye izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalomnyaka ka-2025.
Young people, as we usher in 2025, as we expect time, it's an environment whereby after graduating, we're able to use the same stolen savings in our country. So, what if you know, ngikwazi ukuthola imisebenzi even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwazi ukucultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space sabatsha abeZimbabwe ukusibe lakho khona lokhu lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalapho singabi nganumbe sisintandande naselizweni lethu.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngodaba kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 394 7156
+1 202 394 7156. Namhla ke sikhuluma ngodaba olunye olumangalisayo abantu abanengibona ngani bangabe sebekukhohliwe ukuklekla. Nxa ukwazi ukuthi kuyini, uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzeza ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Salibonani babuDube, sithi nyaka omutsha kubalaleli bakwasakazi.
Yes, siyakubonga kakhulu lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitheleke ngokugega baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo ikakhulu abangapha ohlobeni lwabanguni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizothi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukugega kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhaza. Eyayingena ilokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ukuthi kugeka lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafitshane kona
uma sisizwa babuduke ukugeka lokhona noma nje kwagcina sokungani singakwiza sithi lokho okuthiwa yifeshini. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukugeka lokuyani, uzakhumbula ukuthi ngeminyaka yabo-1400 kusiya ku-1600 kwasekungene abantu ababevela phesheya esingabala ababevela kubomelika kubala amaphutukezi sibale nama-arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana abantu ababukeka kahle. Nxa befika besicabe babuka kahle bese behamba-ke baye bathengisa bathengisela kwamanye amazwe aphesheya. lokho kuthiwa yi slave trading. Yikho ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi ke bazisike bebukeke kabi esingabala lokukhetha la okuthiwa kwabangela yikho lokho. Yingakho ubona nje abantu balaphana eKenya kuthiwa ngamasayi bayazisika ngempela even indebe zomlomo lezi. Uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle. So kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabe ngabazakhethwa ikhethelo kuyathengiswa.
Ye, kathesi siyakundivele ngwana kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hayi sokuzokujabalela.
Yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokho yokubona kusenzeka ezimodeni. Nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangelise sibone ukuthi yona ithi ayifana naleya moto esasithi lufudu yakudala kodwa isibuya isiyathiwe ngesimanje manje. Siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulalento yokugqoka kwamacici uthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abasebenzi bezibhoboza nolimi. Kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezane izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zingesinye isimo esingathi sinesimanje manje. Esinye ngempela esingani siba ngemikhuba ehlasimile somzimba.
Bhala khonapho ngamaphitshane baba ngwenya.
Hayi, siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umgeqe ekhekile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amangunye ke ongabadala esababona abanye noma sigula babeselakho khona loku ukuthola ukuthi bayayisika indlebe esolufaka lokuthiwa yizichaza abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuyeko kwabezothiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona sezisuba encane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu.
Hayi, siyakubonga baba Ngwenya ungadina lokusasa namhlake besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Siyabonga baba Mtuso.
Ye, ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lalelani inhlelo ezilandelayo belilami uMthembo Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Meyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Igudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga ukuba kuhlelo lolu.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga-4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku. Lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu. Siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi kuNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguye waloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nxa nje kuyabe kungani ibusuku osobedlule. Ikanti kithi lo muntu ukuthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho ukuthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane nje ngokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu kakhulu kakhulu. So kutho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshana kakhulu. Ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho, siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula. Abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha. Siyawumelela sithokoze ukuthi asesingene eminyakeni omutsha kodwa kutsho ukuthi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu, usebenza kodwa singathi ngama-seasons. ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho. Nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha, ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwane. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho, ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi likhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwana, isikhathi okumele sinanzelele ukuthi kambe uNkulunkulu simnika isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile, nxa ubala amalanga, wonke amalanga lawa otshona usiba lawo, singathi ngeviki ulamalanga akho uyakumnikeni uNkulunkulu ilanga lakhe ini? Ukuthi hayi, uNkulunkulu leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu. uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, mbazange usebenzise ngenhlakanipho?
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza abasiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazabalazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi uSenispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqwele Dube uxoxa lo Sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana, lapho asedume ngokuba ngumdlali lomqeqeshi webhola lokuqaga ele netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
uMlotshwa waqala ukudlala lomdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuningi ayekwenza esikolo, kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalo lokoBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba, ngafunda eLotshe Primary laseSobhuza Secondary. Umdlalo we-netball ngiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigida isichikicha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona ngisaseprimary.
uMlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Idlalela iqembu elibizwa Nodwane netball team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela, wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNodwane.
Ngo-2003 ngaqalisa ukufundela ukuba ngumqeqeshi. ngidlala i-netball ngapha ngiqeqesha kuthi ngo-2010 ngaba ngumqeqeshi wenotwane kuze kube lalamhlanje lokhu ngiqeqesha iqembu lenotwane.
Bathe bembona esenza izimanga lenotwane, abakhokheli be-netball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo-2013 ngabizwa ukuba ngumqeqeshi welizwe le-netball yeBotswana, ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Izigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Kudaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Lunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakwaMandlazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizosifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje sisacanda nje indima nathi. Sinama track so far i-2 kuphela i-USST sakhona ukuwayenza i-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukuba ethulela khona kusasekunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu nanzi inombolo +27 721 031 762 kanye lethi +27 652 491775. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.